Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuMfumfu 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Sokuclouded kathesi kosi nge-situation yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu is now unemployed, self-employed. Okokuthi ungathiwa hayi laphana kule mali wonke umuntu yanjena sokusiba yi-crowded market.
Bathole nzima uma layija bathola impahla kule South Africa bezihambisa eZimbabwe.
Ngabe i-budget abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemgwaqo, imgwaqo ye-Mart North, especially umgwaqo wenkayi nomgwaqo we-Vic Falls.
Abamele uhulumende ledala lephalamende bathi kunenge okumele kwenziwe ngomnyaka ka-2025 ukuze kuthuthukiswe isabelo seMatabeleland North. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bathole nzima uma layija bathola impahla kwele South Africa bezihambisa eZimbabwe. Bathi sebebaningi kakhulu abenza ibhizimusi leli okwenza ukuba bengatholi inzuzo ekhanyayo. Pope lomnumzana abekezela ngoma omunye wabathola impahla ejiyeneyo.
I am a qualified finance person, but don't asasebenzi yodo ose pila njengobo. Dopa dopa njira betawa.
Ule zinsuku dopa nukona po ngomu.
Tina senza, ama goods and services to South Africa. Desi karibati wila icha nga vikuruma ibi zonako.
Yes, nga jige zanjani. Uwazi tabandu bago zesu nga wachula wachiti nila icha lokula 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 loku.
Any goods and services from Johannesburg particularly, ikwesikwenza lathi sithathwe kwi-nominal fee ukuthi izinto zifike ngapha ebantwini, both commercially, groceries and otherwise.
Singathi kuyadliza yini ngoma?
Sokucrowded kathesi because nge-situation yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu is now unemployed, self-employed. Okokuthi ungathiwa hayi laphana kule mali wonke umuntu yangena sokusiba yi-crowded market. Ya, yikho sokuphongoba sokungama get going, akusekho busy njengakudala.
Khathesi singathi ngenyanga uhamba kangaki uthi uyelayitha impahla njalo kuya kulethela mbijana yini?
Depending nje kuphela phakaloko kwama trips ukuthi hayi esikhathini ukuthi ama-weekly trips wona lawo nje vele lokuhamba mose sebeso singahambi sokuyikuphongo-operator ngamafoni kunetwekha nje.
Yes, ngathi wena ngiphansi kwenkampani kumbe uyazisebenza njalo nxa uzisebenza ukuchiphe kanganani ukuthi wenze khona okokwenza?
Kunzima ngikho ngaphansi kwekhampani kusebenza kunzima but just ukuwasa nje khona lo.
Singathi vele uwasla khona lapha eZimbabwe vele sokuyimpilo yangikhona. Kuyadobheka yini kodwa ngoma nxa sukhangelwe?
Kwaloko kuncane kuyadobheka but the issue is njengoba vele everyone seems to be ukuthi akusele the revenue collection e-proper. Ungazi ukuthi uyathi uyayenza lokhu bayabuya bekuthathela imali zona lezo one way or another. Kathesi kulama-issue ama-parking which are exorbitant. Kuyabuya kuthiwa ungayimpawundela imota sobhadalisa ama-$100 meaning which is not about keeping the city clean or whatever but about ukuthi abantu sebedinga kuphela i-revenue collection. Ngike ngezwa nje enye rumor recent ukhunywa ukuthi nxa umuntu engadisplayanga inumber i-house number endlini so kuyabhadalisa imali which are fundraising gimmicks ngapho kungelasiwa kungelani kungela ama-street what we call ama-street names engekho khona lapho but you get such people bedinga ama-revenue collection ngendlela ezingani azikho right heavy-handed ngenxa yokuthi akona industry operator.
Ufundile phela ngoma akutshela abantu ukuthi ufunde kangaka?
khona lokho nje. I mean, A level student, I did finance post college. Ngangena labo ACA, Association of Certified Chartered Accountants. Ngastaka at Oxford Brookes degree ngenxa yokuthi izinto i-funding yakhona yayingasekho ilizwe seliwile. That's hoped ukuthi lizaba right ngicontinue, but into zakhona zalokho zangaphela ku-Oxford Brookes degree lela eli ACA.
Lo umnumzana abekezela ngoma olayitha impahla kwele South Africa ezihambisa eZimbabwe. Bexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Kulabantu ababili okuthiwa babefuna ukubulala owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, kube labanye abathi akusize kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka elizweni leli, njalo labalandula ukuthi kulakho ukuguqulwa impumelo yokhetho lolu. Konke lokhu kwenza abanye abantu emhlabeni wonke jikelele bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo ngolwezi lonyaka, loba imikhankaso yakulezi nsuku ikhanya engani iqhubeka ngemfanelo. Kambe kuyini abantu beZimbabwe abangakufunda ngokuqhutshwa kokhetho lweMelika? Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulaba kubandla le-Republican Party abathi kuvota abantu abaningi bokuza eMelika loba kungela bufakazi obuveza lokhu. Kwelinye icele, ibandla le-Democratic Party lithi lisona lo-Trump labanye bakhe abafuna ukuba kungabi lohulumende kaZulu eMelika. Ibandla lama-Democrats lizamela ukukhetho oluzayo ngunkosikazi Kamala Harris, umsekeli kamongameli Joe Biden, ozancikilana lo-Trump othi kasoze emukele impumela yokhetho lolu njengalokhu akwenza ngomnyaka ka-2020. Abalandeli bakhe bahlasela idale le-Congress kubalwa ama-electoral votes ngo-2021. Abantu emhlabeni wonke okugoqela abeZimbabwe bayalulandela ukhetho lweMelika. Kulabancoma ukuqhutshwa kwalo, labathi eleMelika kalisaqhubi kuhle ukhetho. Umnumzana Lifa Dube oyinhlanganiso ye-Democratic Forum uthakazelela indlela eleMelika eliqhuba ngayo ukhetho lukamongameli olwamalunga edale le-Congress labakhokhela izabelo.
Kuyatshengisa ukuthi kukhona kuthiwa yi-democracy, abantu bayazibusa, kukhona imedia, is open for media, the campaigns are open for media.
Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika labo bancoma amalungiselelo okhetho oluzayo. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DVT
esengunanzeleliwe ikakhulu e-Arizona State. Ngivakatshele eMaricopa County esingathi yizekhiya lapha e-Arizona, ikuthi sebelungiselele ukuthi khona sebekwazi ukuthi ukhetho nxa lusiwa khona umsebenzi uzaphathwa njani. Njalo bayenza i-voter education kabanzi kakhulu.
Kulabanye njalo abathakazelela ingxoxompikiswano zabanqondisa ukhetho lolu, umnumzana Robert Sithole okwinhlanganiso ye-Democratic Forum uthi kumele kwenziwe lokhu ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
Ama-presidential debates aqhakathekile ukuthi aveza ukuthi siyokwazi ukuthi umuntu candidate efuna ngumongameli i-vision yakhe ngeyani in terms of national development nama-policies akhe.
UBiden umsekeli wakhe amalunga edale le-Congress lezizalwane zakweMelika baya kusola okwehlula uTrump owatshitshilizwa luhlamvu ekhankasela ukhetho ePennsylvania, waphinda njalo wachathamulwa ngenye indoda eFlorida eyayihlome okwamagama. Omele eleMelika eZimbabwe u-ambassador Pamela Tremont laye uchothoza okwehlula uTrump.
Thina kweMelika sizama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa indlela zethu zokusebenza ePhalamende lakuzo zonke indawo zombusazwe.
Kunabasekela ibandla lama-Democrats eZimbabwe abathi izenzo zikaTrump zidala ukuthi abantu bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eMelika lonyaka.
Cabanga ukuthi bafomi na onganqoba ukhetho lolu nguKamala Harris. Yebo, kunama-disadvantages alawa njengokuthi awukaze kwaba lo mongameli wesifazane e-America. So ukuthi abantu bangamlahlela khonokho, kodwa futhi abantu be-America ngabantu abathanda ukwenza imbali. Uzakhumbula uTrump engena, abantu bathi khona bafuna ukuba ngabantu bokuqala ukuvotela umuntu onjengoTrump ukuthi abe ngumthungameli. So khonokho ngokunye futhi okungaphusha ukuthi uKamala Harris anqobe ukhetho elikhangamelayo.
Abasekela ama-Republicans bona bathi ukhetho lolu kalusoze luqhutshwe kuhle. Umnumzana Tendai Maramba ilunga lebandla leli.
Mina ngibona nganabantu bebandla lama Democrats u Trump abamthandisisi kahle and bangaba le plan yokurig ama elections alonyaka. Kodwa ngibona ngani u Trump uzobanqoba kulalokho.
Okwamanje imikhankaso yokhetho oluzayo igxile edabeni labantu bokuza ukukhupha izisu ezomnotho lokunye. Ingcweti uMnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswa yeZimbabwe Democracy Institute uthi kuyathokozisa ukuba kukhulunywa ngendaba zonke lezi abantu bekhululekile.
IZimbabwe ingafunda ikakhulu kuma-election khonapho masikhayela i-campaign nama-elections e-America okuhle kuningi singakufunda khona.
Abantu abaningi eZimbabwe bamelele ukubona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho lomelika lonyakana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimnduduzi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kube mbuna, lamlela ndwandwe, lamlela.
Kweze mapandleni, inkokheli zesabelweni seMathweni North kanye lezakhamizi zakulomhlubulo sezikhuthaze uhulumende ukuba aqakathekise ukuthuthukisa isabelo lezi kwezemfundo, ezemigwaqo, ezempilakahle lokunye okumele kube ingxenye yebhajethi yomnyaka ozayo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Idale lePhalamende liqhuba uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngokumele kwenziwe kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi yomnyaka ka-2025. Abamele uZulu edale lePhalamende leziphathamandla zikahulumende bathi kuningi okumele kuqakathekiswe nguluhulumende esabelweni seMathebeleland North. Ohola isabelo lesi uMnumzana Richard Moyo uthi okumqoka imigwaqo kanye lemisebenzi yentuthuko ezigabeni.
Sikhathi ibhajethi enye imali yangikhona engihambe towards that umgwaqo lobulawayo Victoria Falls Road. Sile damu lethu lokho lisakhiwa sikhangelele ukuthi amafunds engami ukubuya ebuye esiqedise idamu lethu lokona lelo kuze le mali ze-devolution. Imali ze-devolution ukuthi zihambe kuma-road district council ukuze kuphele ama-clinics akuma-various stages.
Kunenge njalo ukufunakalayo emaphandleni. Ukansila weChisuma eWange uNkosikazi Sikhanyiso Moyo yena ukhuthaza ukuba abafundi bakhelwe ama science laboratory.
Sabe sikhangelele ukuthi uhulumende isikhangelele kakhulu ezindaweni zezikolo, especially izikolo zemaphandleni.
Bakhala ngamanzi esabelweni lesi asebehlale isikhathi eside bethiye indlebe ngohlelo lweMathebeleland Zambezi Water Project okugoqela ukwakhiwa kwegayisha ngani demo. Uhulumende uvame ukuthembisa uZulu ngesikhathi sokhetho ukuba uphezu kohlelo lolu. Omele iCholocho edalele ePhalamende uNkosikazi Sethulo Ndebele uthi kwesakhe isigaba okumgqoka ngamanzi.
Ngenxa yokuthi imigodi yakhona ila manzi lawana alisawudo amanzi ababayo, so sikhangelele ukuthi kugejwe kakhulu ibhajethi. Sikhangele emkakhulu emanzini kube yindawo elamanzi, sigejelwe amadamu.
UMnumzana Phumulani Sibanda wesigabeni seNkayi uthi okunye okudingakalayo yimigodi yamanzi kanye lezakhiwo zabafundi ngesizathu sokuba izinga labangafundiyo liphezulu kakhulu kulesi sabelo.
Ngabe ibhajethi abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemigwaqo, imigwaqo yeMathi North, especially umgwaqo weNkayi nomgwaqo weVic Falls. Bese ngicina ukuthi baphinde basenzele lebhajethi yezikolo kakhulu okuqondana lamanzi.
Kulabanye abalombono ofanayo osakhulayo uMusa weNkosi Dlamini uthi imfundo lemisebenzi phambili.
Uma kungazuzakala imisebenzi abantu besebenze sithole ukuzincedisa. Lezinga lobusela lingehla ngoba ubusela bubhahile ezweni, kutshontsha thina abantu abatsha.
UMnumzana Efidlela Ncube wesigabeni seNkayi okhokhela inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association laye uphawula akubona kumqoka.
Kudingakala izikotsho, kudingakala amadamu amakhulu lamancane, kudingakala imigwaqo emikhulu. Singabana umgwaqo osuka koBulawayo siye eFolosi, umgwaqo osuka eNkayi usiya koBulawayo, osuka eKwekhu siya eLupane, osuka koBulawayo siye eCholocho, leminye eminingi nengi ngokunjalo, ehlanganisa oBhinga, ehlanganisa oWange, le ndawo ezihlukahlukeneyo. kudingakala ukuthi izikolo zisebenze ngendlela efaneleyo, zibe lamabhuku lezinto zokufundisa, kudingakala ukuthi izibhedlela lamakliniki kube lemithi labantu abasebenza khona lapho.
EZimbabwe libhekane lesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino okwenze abantu abafika phose izigidi ezilitshumi baswele ukudla. Abanye bathembe ukuthi uhulumende uzabathengela ukudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna amabele ngomnyaka ozayo kungana kuhle izulu. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula ePhalamende. Usichasisela ngohlelo lukahulumende olusanda ukugqitshwa olokuthapha imbono yabantu elizweni ngengatsha ezimqoka abafuna zithole imali eneleyo kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo, i-2025 budget. Rambe abesifazana basukumele phezulu na ukuphatheka kulolu hlelo, njalo kuyini okubakhathazayo?
Salibonani balaleli. Indawo esazihambayo sahamba eMzarawane, eMount Darwin, uZumba, Mvurwe, Marondera, Wetsa naseChikombo eChivu. Abesifazana babesukumela phezulu sibili kunye namayouth. Nabomama abagogekileyo babebuya kuma-consultations esawabhodayo. Inamba yabo mbona ngani yabaningi ukudlula obaba. Into ababekhala ngayo kakhulu imikhuhlane elakhe ezibhedlela ukuthi even behamba bele mikhuhlane naleyi ekhensa yesibeletho kumbe i-breast cancer, akula sizo kangako abalutholayo. Indawo zonke sibili babekukhuluma njalo babekhuluma la ngemali leyo ufanele ebhanga umele ipiniwe omama ukuthi abayitholi ngemfanelo. Kulabanye ama-groups abayitholayo, abanye njalo bengayitholi. Bakhuluma la ngamanzi ukuthi amanzi asilela ezindaweni zabo, even amabhulu nalabalawo amanye angikhona ngendlela yokuthi lo nyaka kube yi-drought kakhulu. Awaseneli umphakathi wonke lokuthi bathelezele izilimo zabo.
Okuhlupha abesifazana khona ngapho esigabeni obukuzo ezeMashonaland ungathi kuyafana yini lokukhathazayo kwezeMatabeleland? Njalo ubona uhulumende ngempela esamukela izikhalazo zabantu lezi ukuthi kube yizo ezimqoka kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo?
Ya, ngibona ngani ngendlela abantu abaphume ngakhona lo nyaka bekhangele u-2025 budget. Akumele laye uhulumende abe lenhloni ukuthi izikhalazo zabantu zigcwalise, ngoba indlela abantu ababekhuluma ngayo iyafanana. Ngoba ngalandela even kwezinye indawo kumanye ama-groups, imikhuhlane yezibhedlela abazishiyi kanye lamanzi kanye even logates bebengakushiyi. Leyo bekusiba yiyo i-first priority indawo zonke nje jikelele. Even labantu abagogekileyo bekhala ngakhonokho ukuthi bengomama benjalo yibo abalebhedeni enkulu yokunakekela even abantwana labo ababe begogekile. Kuswelakale into enjengamanzi kuba yi-challenge kakhulu, and kuphinde kube yi-challenge nxa sebesiba le mikhuhlane naleyi esiyibalisayo, breast cancer le-cancer yesibeletho, ukuthi kibo kuba nzima kakhulu ukuthi bafinyelele kwezempilakahle.
Selingaphi kathesi ngohlelo lolo olokulungiselela ibhajethi njengamalunga edale lephalamende?
Okwakhathesi sesihlanganisa konke esakutholayo ezigabeni ezijiyeneyo, abakulo group A, group B, group C and group D. Sesihlanganisa yonke imbono yaphumayo eyabantu, then sesiya ku-pre-budget siye kuzwa-ke ukuthi uminister uza kubamba kanjani. Kodwa kathe sesiqalisile ukuhlanganelana lama ministries abuyayo azokwenza amabhizi awo ukuthi akhangeleleni ubhajethi ka-2025.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa ngomfundisi ogwetshwe iminyaka engamachumi amabili 20 years. Ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula owesifazana owayehambe kuye ukuyacela imithandazo. Umadlwengula ngomhlali weMutare uMazibaba Tendai Chikore. Abachuchisi batshele inkantolo ukuthi uChikore wafika wanikeza lumama amanzi wathi ayegeza egangeni lapho amlandela khona wafika wambamba iganyafu. Isimanga esichiye inengi likhuza umhlola yikuthi umama lo wathi ezama ukuhlaba umkhosi lumfundisi wakhwaza. Elaya ukuthi ache ilizwi lakanye lokho kwenzeka okwadala ukuthi amdlwengule echelesile ngoba engasela lizwi lokuthi aklabalale ezwakale ngabadlulayo. Eqeda lapho owesifazana lo wayamangala emapholiseni kodwa wafika wehluleka ukukhuluma ngoba engasela lizwi. Wasebhala phansi lokho okwakumehlele. Uze wenelisa ukukhuluma njalo ngemva kokuba uMadlengula enze imicimbicimbi yokuphendukisa ilizwi lakhe kulandela ukubotshwa kwakhe ngokutsho kwabachuchisi. Kambe lumhlola ngamandla kaNkulunkulu na kumbe nguSatane? Ukuhlaziya loludaba sixoxa lomfundisi uSenisifanda.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Loludaba lolu liyethusa kodwa njalo kuletha ukugcizelela kulokho esithona sikukhuluma ukuthi hayi abanye abantu ayisobafundisi njengalondoda abanye zinyanga izanuse ande bangezinye izinto nje begqoka ama-inform lawo but abesokwazi ukuthi hhayi asobafundisi.
Wona amandla okuthi umama lo atshe ilizwi mfundisi uyenelisa ukumphathisa umuntu ogangayo umdali.
UNkulunkulu imisebenzi yakhe mihle njalo inhloso yakhe ebantwini yokusiza abantu yokukhulula abantu emandleni esono njalo ke lokwenza umuntu abe lempilo entsha njalo abe lempilo ephuphumayo. Lokho esikubonayo kwenziwe ngundoda lo ngomuntu ovele isigebengu kulabo fundisi lapha njalo le mimoya ayisebenzileyo naleyo eyokuvala ilizwi likamama leli siyakubona ukuthi kuyimoya yonke emibi leyi.
Ungabaxwayisa uthini abesifazana abangazithola bebhekane lesimo esifanayo?
Siyananzelela ukuthi omama isikhathi esiningi nxa sebedubekile benza loba kungabe kuyikuyini. Kodwa isixwayiso esilaso esisinika omama yikuthi okokuqala engavumi ukuthi nxa umuntu esinye ukuthandazela behambe egangeni bebodwa. Njalo kwesibili awulakuthandazela kumele ukhuphe impahla zakho uzube nqunu. Kuyamele khonokho kuhle kube umbonakaliso emuntwini ukuthi hayi umuntu lo ofuna ukwenza ukuganga njalo ke engakubamba. Okwesithathu ukuthi nxa ungumama hamba lo muntu ongubaba. Nxa umuntu esithi ungumfundisi ufuna ukuthandazela uyakuncedisa kawuncedise lo mkakho la ekhonapho.
Oyabe edlwenguliwe njengalumama kumele enzeni ngoba abanye bayafela ngaphakathi nje ngoba ebanjwe ngumfundisi wakhe?
kubo mama nga wenzakala into enje ungathikazi ukuye emapholiseni uyereporta ngenxa yokuthi lobu yibugebengu akula church lapha akula bufundisi uyabe ngumuntu oyisigebengu njalo ke siyaxwayisa ukuthi abafundisi ngesikhathi esiningi asinanzelelenini lalabo nje ababe besenza ngenhliziyo umuntu efuna ukunceda ukuthi nxa ungulo ofuna ukusiza omama kwenze kulabana abantu ukuze ube lobufakazi ukuthi kwenza into elungileyo njalo la uzivikele ezilingweni ezingabakhona njalo siyakunanzelela ukuthi kulabantwana abancane kuyamela amabandla abe lemthetho yokuthi nxa abantu bekhangela abantwana abancane kube lomthetho esingathi child safeguarding policy kube ngumthetho ovikela abantwana okumele ube khona usayinwe ngumuntu wonke osebenza labantwana labantu abasebenza labomama labo kumele kube lemthetho abayijona i-sexual harassment okuvikela omama.
Lina lodwa njengabafundisi liyake lihlale phansi yini likhuzane ngezinto ezinje?
Kukhona inhlanganiso lapho esihlangana khona njengabafundisi okuyabe kuxwayisana kufundisana njalo sikhuthazana indlela okumele abantu bancedise ngakho abantu ababedinga ukusizwa yithina abafundisi. Konke lokhu kuyafundiswa njalo kuyaxwayiswa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuba kulolu hlelo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi uSenisifanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntukameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi we-Afropop uPatrick Joel Welcome Mayabi ozibiza ngobhila emculweni. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi iphephandaba. Nangu exoxa lo Ntukameli Nkomo we-Studio 7.
Bantwana baphenduka intandane benabazali. Ubaba babazinhliziyo emzinyamanye amadoda. Indodu obi bonakala ngothando hasinduli nebhomu kodwa uthando inhlakanipho amandla ngaphansi kondwa ngumnyama osindayo zanetshefamaza sitayo.
Salibonani mahlabezulu wamahle ubhila ngungwalabeza ugwebeja inyoni yapinta unkoho obavele bahleke mphumale komnyambambile emagusini amnyama induna kithunduna unkalakatha bakithi ngithi 53 wonke kaphakame namhlanje siziphethe emsakazweni. Ngithanda ukuletha ukubonga okukhulu kulabo abaphethe uhlelo ngokunikeza ithuba lokubana ngixhumane labantu bakithi bazi ukuthi ubhila ngubani, wenza ngokwani. Ubhila is a musician, ubhila is a storyteller engubonayo nguthatha ngikwenze kube ngumculo. Inhloso kuyikujabulisa abantu, kuyikuthoba amanxeba, kuyikuvuselela amasiko, kuyikufundisa izinto ezinhle nje.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo kaBhila uyatholakala yonke indawo ngecabanga, Spotify, iTunes, YouTube. Ngakho lingazikhangela lapha ke ingoma zikaBhila. Abangabe befisa ukuxhumana lami bathola ama-update ngomculo kaBhila, ngikhona kuTwitter Bhila_official, ngikhona kuFacebook Bhila, ngikhona kuTikTok Bhila_music, ngikhona kuInstagram Instagram Bila Official. Ngikhona kuzo zonke lezo ndawo singaxhumana kamnandi nje. It's BHILA. Abangabe befisa ke ukuthenga umculo wami direct, inombolo zami ngu +263 277 02 3079.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
bakithi, umculo kaBhila ukhona, asiphakameni siubonise uthando, siwusekele ukuze la ukhule, umemetheke, ugcwale umhlaba wonke.
Olibalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.